Atisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 28 kuNtulikazi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, abaculi beZimbabwe abahlala kwele South Africa baqhube umcimbi omkhulu eBeria Park eJohannesburg bekhumbula imisebenzi yeqhawe lesizwe umnumzana Joshua Mqabuko Nkomo.
Inkomo umuntu obehlonipheka aba ongumuntu abakhulela ilizwe, ingakho kufanele ukuthi sihlale simkhumbula ngemisebenzi yakhe emihle owayeyenzayo, eyenza le yimihle ubumbano kubantu. Umuntu owayengafuni ukuthi kube rodlame ebantwini, ezwana lokuthi abantu ilizwe kube lokuphila.
Iningi lithi ukusilela kwamafutha ezimoto awuhambisa kanye lamandla amagesi kulokhu kuqhubeka elizweni lanxa uhulumende esithi kule mizamo eminingi ayenzayo ukuqeda lolu hlupho.
Kufuna ukuphela investment eningi efakwayo solar power. Hayi kusuke kubona ukugebenga ukuthi siyathatha imali kuphile kuthiwa ngosibhayo laba abathatha imali yonke bayise. Akhe nje ekhukhu nje ukukhunyana imali efanele yenze umbane ebantwini zegwanga.
Abantu abayisithupha babhubhile engozini yemota duzane lemavinkilini eChachacha enkabazwe namhlanje ebuseni emgwaqweni weGweru Maswingo. Siseswa ezokholo ezamasiko leziphathelane labatsha kuwona lo umsakazo. Abantu abayisithupha babhubhile engozini yemota duzane lemavinkilini eChachacha enkabazwe namhla ekuseni ngemva kokuba imota yekhombi ichayanele inye eyohlobo lweHonda emgwaqweni weGweru Maswingo. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi ugcizelele lesi sehlakalo kumsakazo weZBC esithi kutshone abantu abahlanu kusenzakala lingozi, kwathi oyedwa wayatshonela esibhedlela seGweru General Hospital. Uthi omunye wabathathu abalimele kulingozi usesibhedlela seShurugwe District Hospital, njalo ababili baseGweru. Ukubikwa imota yeHonda leibilubhekise kwele South Africa, kwathi eyekhombi ilubhekise eKwekwe kusenzakala lingozi. Abaculi beZimbabwe abahlala kwele South Africa namhlanje baqhube umcimbi omkhulu eBeria Park eJohannesburg bekhumbula imisebenzi yeqhawe lesizwe umnumzana Joshua Mqabuko Nkomo. UBenedict Nhlapho sipha lolu daba ngugcweleyo ekhona le eJohannesburg.
Ngokucela kuphuphuma eBeria Park abantu bezobona abaculi abamahlaya labalingisi beZimbabwe bebabhakela ukudla kwamehlo lendlebe. Umculi wezokholo uMayibonge Chuma oyeqembu lemvuselelo yamakholo ukuthi inhloso semqoka bekuwukukhumbuza beZimbabwe abasemazweni ukuthi kunengi umuyi angakufezanga osekusemahlombe abo.
Inkomo umuntu obehlonipheka aba ongumuntu abakhulela ilizwe, ingakho kufanele ukuthi sihlale simkhumbula ngemisebenzi yakhe emihle owayeyenzayo, eyenza le yimihle ubumbano kubantu. Umuntu owayengafuni ukuthi kube rodlame ebantwini, ezwana lokuthi abantu ilizwe kube lokuthula.
Kuleli gigi amachacho abegabhela inkulumo kwazise bekukhuzwa inhlobonhlobo yonke yezingoma. Le ekamasikhandi ekhuluswa umehlo kaZulu leqembu lakhe ijabulise abanengi. Isiphathamandla senhlanganiso yeJoshua Nkomo Foundation esebenze ndawonye lemingcwabo iKingdom Blue ekuqoqeni leli gigi umnumzana kwaneli Hlabangana uthi kuqakathekile ukuthi imbali kamuyi uMqabuko ingakhohlakali.
Kulilanga elihlanganisa bonke abantu baseZimbabwe, njengoba ubona abantu behlangene benje. Esikwenzayo ukuthi asifuni bandlululo, ngoba uNkomo wayengalufuni ubandlululo. wayethanda ukuthi abantu bahlangane njengoba behlangane kanje ngakho sisebenzisane ilanga ngendlela yokugqugquzela ukuthi ukubambana yikho kuletha intuthuko elizweni lethu laseZimbabwe.
Isikhulume senhlanganiso eqoqela umcimbi eMathebeleland Entertainment News umnumzana Mongezi Mpofu ukuthi bathembisa ukuthi ngomnyaka ozayo uza kuba ngumkhunzi malanga wegigi. Siphuma ke nkundleni ngale umculi kaMaskandi uzinjazi yamluma ethi Bulawayo nayo ke eqhuswe kule mbuthano. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa ngingu Benedict Mhlaba.
Inengi lithi ukusilela kwamafutha ezimoto awokuhambisa kanye lamandla amagetsi kulokhu kuqhubeka elizweni lanxa uhulumende esithi kulemizamo eminingi ayenzayo ukuqeda loluhlupho. Uhulumende usanda ukubumba ikomiti yabaphathi ntambo bakahulumende ezadinga amacebo okuqeda loluhlupho njalo umnumzana Fortune Chase ongumphathi ntambo wezamandla amagetsi uphakathi kokukhulumisana lenkampani yeSouth Africa Eskom ukuthi isize eleZimbabwe kulolu hlupho. Uthi njalo uzahlolisisa ukuthi akula nkohlakalo ekwabeni amafutha ezimota emagalajini. Kambe imizamo le izasebenza na? Sixoxa lengcwethi ecubungula izomnotho welizwe umnumzana Walter Sunungule Mbongolwane.
Akula lutho abazalwenza laba bantu ngoba siyazi ukuthi kuvele indaba yamandla electricity yasekhaya. The power. I still indaba efuna amapoliticians. Indaba efuna abantu abazi ngolwazi lokuthi i-electricity vele isetshenza kanjani. Ukuze kube khona kufanele kwenziwe. Kufuneka ingcwethi, kufuneka abantu abaqeqeshiweyo endabeni ze-generator electricity abakwazi ukuthi khona kufanele ukuthi iZimbabwe yenze njani ukwenza ukuthi ithole electricity ezenelisa abantu. Amapoliticians lawa ingathi cabinet. Abana lwazi abazele ikhulumende kamnakegwele igcwele abantu nje ababuthaniswe ngenxa yokuthi bavulelana ukuthi ilizwe lezimbabwe bangalikensela kanjani. So sekuyindlela nje bayesaba abantu ukuthi abantu manje njengoba vele akusayeki phambili. So bazama ngazozela indlela ukuthi bathambele abantu amanga benze sengathi kulento abayenza kungelalutho abayenza.
Siyabona njalo ukuthi umnumzana Fortune Chase uxoxisana le nkampani ye-Eskom libona kuphumani lapha.
Alukho lutho luzaphuma ngoba siyazi ukuthi South Africa ibivele isikhathi eside i-Eskom beyisinika umbane sisebenzisa umbane wase-South Africa singakhokheli. So lokhu kwenze ukuthi i-South Africa igcine isithatha inyathelo lokuthi hhayi abantu baseZimbabwe uma bengabhadali nayo i-Eskom ayisoze ifake umbane owaneleyo izofaka khona okwenza ukuthi iZimbabwe nezibhedlela ziphelele sizithi kodwa ayisoze i-Eskom isinike umbane ongafuna ukuthi ugcwalisele abantu basezilangeni bethele umbane kulelo ndilizwe. So siyazi ukuthi khona nxa engabhadalanga lowo thasi uzazibuyelela nje engutasi esiya ekhaya engalalutho azalithola e-South Africa.
Okuyikho okungenziwa kuyini ukuqeda lolu hlupho lokusilela kwamandla amagetsi lamafutha ezimoto okuhambisa?
Kufuneka ukuthi ubukhokheli bazimbaze kube yibukhokheli obuqotho bebe nendlela yokuthi banabe sebenza labanye abantu bebe ngabantu abaleqiniso. Kufuneka into ezihamba sebenza ngesikhathi esifitshane kube le plan futhi esingathi sina long term. Ngesikhathi esifitshane kuyafuneka ukuthi baboneke imali babhadale. Esikomu ikhona ukuthi ibaphe umbane owaneleyo. Okwesibili, kusiyaphambili kufuneka kube neplan yokuthi manje ikaribha ikhoni le khona ewanje ingasetshenziswa kanjani ukuthi kwenze umbane owanelisayo. Ngiyazi ukuthi kudala babehlala bekhuluma ngokuthi bazakhulumisana nge-Mozambique kuthathe futhi omnye umbane ekhavora basa.
Na Walter Nsunungule Mbongolwane ingcwethi ecubungula izomnotho welizwe sixoxela eseJohannesburg kwele South Africa. Okwamanje sengilitshiya ezandleni sikaGibbs Dube weStudio 7 esethulela eziphathelane lamasiko.
Senganamasiko wenziwe baba mkhulu babelobola.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sijuka ke salokhu ke okuthiwa marriage bill ebunjwa ke ngukhulumende ngendlela ngoba ngilobaba ucacaphulu ucacaphulu ke uligqwetha njalo kulilunga ledale lepharlamente emele inkulumane babaphulu siyakwamukela kuhle
ngiyakubingelela Gibbs ngibingelela labalaleli
akusitshele ke ngamafutshane sibili nge-marriages bill le ukuthi ithini khonoku ke ongani ukuqakathekile kakhulu
i-marriages bill yenza izinto eziningi eziqakathekileyo ndibona ingazani nxa siwukhangela umthetho wakhona angiboni ingazani ngumthetho okumele ulahlwe wonke ngoba okwakuqala i-marriages bill ithi akulamntwana ongaphansi kweminyaka engu-18 ongayakwenta siyayazi indaba lezi ke zayikhuluma kakhulu i-marriages bill iyakulungisa khona lokho okwesibili okwenziwa i-marriages bill ukuthi esile mtshado imihlobo emithathu ezimbabwe zapho ukuthi emithathu besilalwana chapter 5:11 abadala abamazi njengochapter 37 siphinde sibe lomtshado i-customary law ovumela ukuthi umuntu nxa efuna angaba labomama abaningi besile mithetho emibili ekhangele khona lokho sekuzahlanganiswa konke kube ngaphansi kwe-marriages act konke kube yimtshado elinganayo so lokho sibona ngazani yinto enhle ukuthi imitshado le ihlanganiswe ibe ngaphansi kwe-act eyodwa okunye okuqakathekileyo dube yikubana izinduna zethu zizatrayinwa ziphiwe imvumo yokutshadisa abantu abatshada ngaphansi kwe-customary act ngoba siyakwazi izinduna yizo ezazi izinto zamasiko okusho ukuthi sokuzaba lula ukuthi abantu bafinyelele kuyarejista imitshado yabomasikana ngoba kule problem yokuthi abantu bebethada bengayibhalisa imitshado nxa imitshado ingabhaliswanga akusela mntu okwaziyo akusela bufakazi ukuthi abantu bathade njani so ngokunye okulutshwane okwenziwa yi-marriages bill engikubonayo okuhle
yes yezo njalo ukuthi kuthiwa umuntu siyavunyela ukuthi nxa ungubaba ube lomnye umfazi kumbe uthi la umfazi laye umkakho abe le boyfriend kumbe kuthiwa kuyini khonokho akukucazulule khonokho
right silo close 40 nxa ngisithi close 40 nxa iseseyibhill sithi close nxa isiyi-act sithi section so okwakathesi kwenzela ukuthi kube lula kubalaleli mana ngithi silo section 40 usection 40 lowana uthi yena umuntu ususithi ungaba lo muntu ohlalisana laye umuntu lo usezathathwa njengalokho okuthiwa yi-civil partner yinto entsha efakiwe okuthiwa yi-civil partnership so ungahlala lalowo muntu sokuthiwa hhayi usengu-civil partner wakho njalo u-civil partner lowo lanxa bangazi baba ngu-5 kuyathi ha bonke ngama-civil partner akho sikubona ku-aplaya kubomama u-aplayela kubobaba so sikubona kuyinto mina ngokubona kwami mina okwami kuzaba yingxube evange yinto engazwisisekiyo bese kusithi akunani ukuthi uchadile so ngingabe ngichadile lonkosikazi wami ungaba lomunye umuntu ohlala naye kumbe omthengela amagrosari zikhona izinto zakhona ezinye ezibhaliweyo kodwa azibhalelwanga zaphelela ukuthi lathi sihlale sikwazi ukuthi kusebenza njani so umuntu-ke usengaba le-civil partnership leyo sekukini njengamazimbabwe ukuthi litsho ukuthi ina liyakuvuma kumbe alikwamukeli silikhangele lani ukuthi liphila njani vele ezimbabwe namasiko yenu njalo mina ngokubona kwami akuvikeli omama nabobaba abatshadileyo ngibona ngani kuyingozi kibo kakhulu
kambe ukuthi ungacina ukuthi imtjado kono kungani kuya khona phela ngamafutshane
mina lapha ngikhuluma njengophulo ngoba khona ngiza kuye enkulumane ngizakuba ngizabiza i-feedback meeting next week eyokubuza ukuthi ngibuza abantu benkulumane bantu benkulumane ngaze kubuya into enje lithi ngithini kodwa mina ngibone ngazani abantu benkulumane laba ngeke bayivume into enjalo ngibone ngazani into yakhona yinto engamukelekanga ebantwini njalo yinto enza singaboni ukuthi kanti vele indingeko yomtshado in the first place kuyini nxa sizakuba le nto enjalo
sithathele lithuba ukuthi sibonge ubaba ucecwa bhulu ubaba ucecwa bhulu ulwela ilungelo likazulu njalo khona ngale ke umele inkulumane edale lephalamende
le yi-studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington.
Eita wola mzwaka zomuhle yikudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumike hove ngeviki edlule mthwaka zomuhle besilomnumzana sabelo nare sithinta udaba mayelana ngohlelo lwe-Mandela Washington Fellowship uhlelo lukahulumende welemelika olulenjongo yokuthuthukisa imisebenzi yabakhokheli abadabuka kwele Afrika abangabantu abasakhulayo namhla kuhlelo siqhubekela phambili ngodaba lolu sixoxa lomnumzana Jabulani Leroy Sibanda. Jabu, ngiyakwamukela kuhlelo futhi sikhiphane.
Hayi kuhle, ngiyabonga Mike.
Thank you bafo. Bengicela ukuthi ungitshele ngamafishane mayelana lo msebenzi wakho.
Kuhle. Basically what I do is I'm involved in the gaming and game development scene back in Zimbabwe.
Asithinteni udaba mayelana ngemfundo bafo. Ngiyazi ukuthi lapho ukhona kwele Austin use-collision. Kukhona na ongathi usufundile na?
Sifunda okuningi, siyafunda okuningi, siyafundisa futhi. We really get to impart the spirit of Africa ngapha e-America and sesifunda lokuthi ibhizinisi singayenza njani ukuthi siphumelele.
Thina lapho sidabuka khona kwele Africa eningi labantu bathanda ukuthakazelela ispirit le bayathi ubuntu. Lapho eningi bayasizana ukuthi hayi uneighbor wami ngathi ufuna ithukela uyaqoqoda athi phela ithukela nami ngimnikeza ithukela kithi lapha kwele Melika ubona ngani abantu bayenza into efanayo na
hayi ngapha eMelika khanye ngathi ubuntu abukhangi kakhulu but what I've realized is umfundisi wethu esifundisa eklasini ebekhuluma ngobuntu esitshela ukuthi thina esivela e-Africa kumele sikhangelani bona ukuthi singakhohlwa ubuntu bethu. So for me that was really touching ngoba you know ukuthi sitshelwe ngomuntu okhangela engaphandle esibona thina sizikhohlwa yikho khona lokho okungani ukunthaya ngaphandle.
Ushilo wathi bekulombalisi ngiyazi vele ukuthi lapho lise-Texas like lafika emaklasini. Awusitshele mnumzana ukuthi ufunde izinto ezinjani?
Mina bemfunda i-leadership in business track. So bengikhangela ukukhula ibhizinisi yami engiyiqalise kwangekhaya.
Uke wangichasisela ngempela ukuthi i-business i-gaming ethina njengabasha siyayithanda izinto ezabo PlayStation labo Xbox. Njengoba ushilo thina ima-target market yakho bafo. So lapho ubuse college-ini kwele Austin bakufundise izinto ezinjani mayelana nge-business ukuthi wena njengomuntu ongisakhulayo oyenza i-business ye-gaming kwele Zimbabwe ungayithuthukisa njani?
Akusishaye indaba manje ngapha e-Austin indawo yangkhona is tailored for among new ideas and new industries. So e-gaming it's one of those where we're looking at it sisithi asikhangele phambili singakhangeli ngokuthi you know everybody should be either a bank teller or you know a teacher. I really respect ama professions wona lawo but we must know as Zimbabweans and as Africans that there is more to it.
Isikhathi lapho kwele Melika siyafika emaphethweleni ulawo yinamazwi amabili amathathu okuphosela kule mule yeZimbabwe mayelana ngale experience yakho lapho lapha kwele Melika.
Bemfuna ukutshela abantu bangekhaya ukuthi mali ngazakelize iprogram ekuthiwa yi-Mandela Washington Fellowship. Ngicela ndiyikhangele sibili because it's really powerful and amehlo ayavuleka ma sesilapha. We get to experience everything in terms of i-culture ye-America. Nokubona ukuthi ngikhaya silakho konke that could build our future for us.
Danki, danki, Jabu. Ngiyabonga kakhulu ngingena kuhlelo lwethu lwabasakhulayo bafo.
Ah, ngiyabonga Mike.
Yesikhathi du silugqiba lapho uhlelo lwabatsha abafisa ukuxoxa lami ngikhona ku-Twitter njalo ku-Instagram at BigMike3 BigMyke3 yiyona username yami. Lingakhohlwa phela ukudibana njalo ngolwesibili uhlelo The Connection lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba eziphathelane nabatsha elizweni. Uhlelo luqala ngo-8 bese lugqiba ngo-9 PM. Kwanelo kwalamhla olevalisayo ngenjabulo igama lami nguMike Hove. Ntshoka zomuhle, Zimbabwe omuhle. Bye bye.
Siyabonga Mike, ngesizweke esiphathelane lokholo.
Lichona njani emakhaya ikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisipanda igama nguNtungamile Nkomo. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje nzabe mbala kwabase Efesu ichapter ka-4 ngibale ku-25 la ku-26 la ku-27. Sikhangela lapho uPaul esifundisa ukuba singaphilisana kanjani nxa sihlalisana sonke. Verse 24. Gqokani umuntu omutsha odalwe nguNkulunkulu ekulungeni lokuba ngcwele. Libeke khathana ukuqamba amanga, likhulume ngamuntu ngamuntu iqiniso kumakhelwane wakho ngenxa yokuba thina singamalunga andawonye. Nxa uzonda ungawoni, ungavumeli ukuba ilanga lize lehle ulokhu ulolaka, njalo unganiki isikhala uSathane. Kulo obetshontsha engasatshontshi kodwa kasebenze ngezandla zakhe eyenza izinto ezilungileyo ukwenzela ukuthi laye aphe kulo olesidimo. Lingavumeli ukukhuluma izinto ezimbi ziphume emlonyeni wenu ngenxa yokuthi kumele lina likhulume lokho okuhle okuyisibusiso ukwenzela ukuthi lilethe umusa kulabo abalilaleleyo. Njalo ke lingazondisa umoya engcwele kaNkulunkulu ngenxa yokuthi nguye oyisiphawu sosindiso lwenu. Lingavumeli ukuzonda lomunyu lolaka lokukhuluma okubi kususenini kini kungabi ingxenye yenu. Nxa sikhangela lumbhalo siyananzelela ukuba okokuqala ilizwi likaNkulunkulu liyasikhuthaza ukuba thina sigqoke umuntu omutsha ofanana loNkulunkulu ekulungeni lebungcweleni. Abantu abaningi lobo umuntu esithi mina sengikuye uNkulunkulu sengizinikele impilo yami kuye kuyabe kungakhani ukuthi umuntu lwana omdala ngaselaye. Umuntu lwana omdala ntsho kumele umkhiphe izenzo wawuzenza kudala ungasazenzi. Nxa abantu babekwazi ukuthi wena vele ungulo owenza lokho lalokhuyana, kumele ukuthi nxa usugqoke uKristu usugqoke isembatho esitsha esokuthi wena ungumuntu osuphila ulandela uNkulunkulu, kumele izenzo zakho zikhanye ukuthi uphila kanjani. Baningi abantu abathanda ukuqamba amanga loba nje umuntu engakhuluma iqiniso. Siyazikhathe sokulabo makhalekhukhwini uyathi ufonela umuntu uthi usungathi ngaphumelela umzethu asengiseduzane lawe khonapho kodwa ekwazi ukuthi ukhatshana la ukhatshana vele uzathatha isikhathi esiningi engingafiki. Ngiyakhumbula omunye engake ngamfonela wathi sengisekhoneni khonapho ngacaba ukuthi usekhoneni eduze kwahlala ihole umuntu engingafiki. Ngakho uNkulunkulu uyasikhuthaza ukuba ezwini lakhe lapho ukuthi singaqamba amanga. kodwa kanti ke ebesekhangela into yesibili ekhuba abantu abaningi ukuzonda. Siyazi ukuthi abantu abaningi baba lolaka nxa siphilisana empilweni kumbe ezimulini zethu kumbe emsebenzini kumbe labo makhelwane. Yebo, kuyafika isikhathi lapho esizazondisana khona. Yikho iBhayibheli isithi nxa suzondile kodwa ke ungavumeli ukuba ilanga lize litshone ulokhu uzondile. Dinga isikhala sokufonela omunye umtshedala phana siphambenisene emsebenzini. Ngiyaxolisa lami ngoba lapho ilizwi likaNkulunkulu lithi lona ungekele ukwenza lokhu usunike uSathane isikhala sokuba akugwenxe.
Akuyiphethe mfundisi.
Baba sithandazela abalaleli bonke abalaleleyo, baguqule inkulumo zabo, baguqule izenzo, baguqule indlela abaphilisana bona bodwa bezimuli kumbe bephilisana labo makhelwane. Siyathandaza ukuba umoya ongcwele abancede abasize ngegama likaJesu. Kulabo kabagulayo abangezwa kuhle baphilise uNkulunkulu ngegama likaJesu. Amen.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisipanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Emdlalweni yalamhlanje ke Premier Soccer League esaqhubeka iCape United inqobe inqotshwe ngelengezi platinum 2-1 kwathi ke iwange yona yanqoba iTel 1 1-0. Ngesizweni ke abafana bakagodlwayo behaya umoyi uJoshua Mqabukonko. Abafana bakagodlwayo ke besithi Joshua Nkomo. Singakahlukani ezinye zendaba ebezikhokhela. Abaculi beZimbabwe abahlala kwele South Africa lamhlanje labo bebeqhuba umcimbi omkhulu eBerea Park eJohannesburg bekhumbula imisebenzi kaNkomo. Njalo ke iningi lithi ukusilela kwamafutha ezimota okuhambisa lamagetsi kulokho kuqhubekela phambili. Kubhubha abayisithupha engozini yomgwaqo eChachacha. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.